kuliqiniso babakandi ukuthi umumo awuzinzanga. Asisazi kahle ukuthi sizaqathela kubani ngoba kula uhulumende senqabile ukuthi amasotha ahambe edubula abantu ekubeza abantu ngaso amasotha izigane ezitshontshe imbhobho ne-inform. Lokho kusipha ubunzima ukuthi kambe kungaba kuliqiniso yini. Yikho-ke sizabona abanye abantu abayizigangi, sibona abanye abantu abangasoziganga abacatha ngomunwe. Yikho-ke sizwa lami nginje ngizwa kuthiwa amalungu ephalamende labaphathi bomhlangano we-MDC abazinzanga, bayazingela njengomvunja. Yikho-ke sibuhlungu esisele ukuthi singathini, njalo ukuba i-inthanethi ivaliwe kuzaba lula ukuthi abagongode abantu bagongode njengesikhathi ekugrawundi ama ilizwe lingakwazi. Ngibona ukuthi i-inthanethi noma i-WhatsApp ivalwe kwenzela bona izigangi lalabo abafuna ukubulala abantu babulale mahlayana bengaphekula ku-international world. Yikho-ke hathi kunzima kakhulu kande.
Manje njengebandla kukhona yini elikwenzayo ukuze libone ukuthi amalunga enu awabotshwa?
Kunzima kande. Njengoba sikhuluma le-international media kanje, kwenza ukuthi ilizwe limuke. Akulanto esingayenza ngenxa yokuthi abalamandla ezikhali lempilo yibona ababusayo ibandla le-ZANU-PF. Ngaphandle kokuthi i-ZANU-PF ivume ukuthi buze umhlangano wabantu bonke bathi gwaqa babone ukuthi bangalungisa njani, ngoba isikela yini sokuthi i-economy inotho ibonile, njalo impumelo yama-election ayiphumanga njengalokho kwakuvotwe ngabantu. Yikho-ke kuningi okufanele kuhlalwe phansi, abantu bakhohlwe izikhundla zabo.